Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo aluzange linikeze engingathi mina i-confidence.
Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho elizweni, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo.
Sikukhangeleleyo kathesi akulela akula muntu olala ithemba lokubana kuhamba kwaleminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, oqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu.
Kufungiswa amakhansila azamela uZulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo.
Tipara kithi lifile ngizalisa ukuthi tipa libe lamasola kufa kwamajojo wonke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesine. Abaqoqa ukutshengisela bathi bazabuthana phandle kwesigodlo se-United Nations esigabeni se-New York. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labantu ukuthi bavote besemazweni e-Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo aluzange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho lwa mhla ka 23 lungadibani lama standards awe SADC aba expecta ukuba ukuwabona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo nelilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well, ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So kusalele thina esingaphandle esikwaziyo ukuthi siye kumihlangano efana le-United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokho siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kule problem ekhona elizweni lakithi. Do singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngotshintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi utshintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe eziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azoyenza ibhizinisi eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho. Therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili, but ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lo hulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota beZimbabwe besemazweni eDiaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo. Ukungavumelani lempumela kwenziwa libandla le-CCC lenhlanganiso ezahlola ukhetho ezibalisa i-SADC kuthiye ilizwe eliphakathi kokungahlaliseki elakusasa lingakhanyi kahle. Phezu kwalokho umnangagwa wakhetha idale labaphathi ntambo i-cabinet elisolwa ngabanengi ngoba lingela malunga atshengisa ukukhalipha okungathuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esikhangeleleyo kathesi akula muntu olala ithemba lokuba nakamba kwaleminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, intengo yempahla layo yehle, oqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnetho welizwe uthuthuke ngoba sikhanya kathesi ama-industries amaningi kakhulu abakubulawayo abasebenzi avaliwe kutana la asebenzayo la wasebenza ngescale esiphansi ukuthi iproduction yakhona asiyo leyane esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhanya ukuthi thina sibe sidla impahla ezivela outside the country ezivela kubo South Africa ezivela kubo Botswana umnotho welizwe uzosithuthuke kusitsho ukuthi sabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithini lapha sithi uhulumeni ulomlando ukuthi nxa ukuze kuli 5 years into zesilungele ukuthi akube liqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa ama-factory asebenze sibe le production enkulu lathi sibe lempahla esizidengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola lali imali yemzini eMelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobu nzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedubeka abantu sidonsa nzima. So ke yikho sithi hayi uhulumende la ekaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho kwenzela ukuthi isizukulwane seZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bayancediseka ngoba vele balemali zabo balama-properties abo balamakhampani abo kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona ezitolo lapha kumi njani ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho, kulomehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele zomnotho welizwe ikakhulu sikhangela sibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilalo yukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha nxa sesithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziyakutshela ziyaprize nge-US dollar zithi hayi ungathi ange-US dollar kumbe uthenge futhi nge-swipe kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazangena nge-swipe khonaphana nxa usiya ku-swipe intengo isiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachata nalana e-black market amanye nalana futhi ngathi aphezulu so uzathi li-rate liyani iyabulala abantu bekuthi nxa sesikhayela intengo yempahla hatshi abantu badonsa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulaba kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ingakhweli ngama-US dollar efakwe ngalaphana ezitolo but iyaqasa njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ungangeyapha nxa udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimo bani nge-RTGS abakutshengisi uzangena uzeyobona emshineni kulapha emshineni obulawa khona khonaphana nxa into abezidobhenani zingatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emshineni kulapho umuntu ofa khona mala kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hhayi kuleyo kube le-election abantu abangancedise kwezentengo ezimpahla umnotho welizwe kuloku qhubeka kusiba nzima ebantwini ikakhulu umuntu kazana
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU ube khuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uZulu wemaphandleni ekansileni yeWange Rural District Council afungiswe izolo ngesikhathi zakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo izikolo amaklinika kanye lamadipa Unokuthaba Dlamini usipha lo ludaba ngokugcweleyo esewange.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yokufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazi. Sengibuya kubomama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubobaba. Kanti ke lathi silezandla, silengqondo, ngikhangelela ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama.
Unkosikazi sikhanyiso moyo ongene ngohlangothi lwabomama iwomen's kota esigabeni sechusuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela
ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisana ngokuthola ama project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke so nxa singomama sesizimele thina sodwa
kwezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba onkelezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukansela lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe
abantu bakithi esikanda kubi wodi kakulagabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind umuntu okungakangabe lomuntu osalele emuva kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayela clinic so yinto yakuqala ngiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona okwesibili idipa lakithi lifile ngizalisa ukuthi tipa libe la masola kufakwa machocho wonke kwenziwe ngendlela nje right.
Umnumzana bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezukwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1, lo hlupho lokuthi abantwana abanenge abasebenzi. So singombono wami ngithi mina ngabe kusenza sithole amanzi. Amanzi inkalakatha sekwansi kulima continuous.
Kodwa ozamela ikaChechete ward ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini, sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindi Lencube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumenda abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kaKhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu iKhansila bese siqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha akhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngenguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlela iziphathamandla zikahulumende ezimqoka kuxotshwe ezinye. Unobhala wedale lekhabhinethi uMnumzana Meshack Sibanda, umgcinisihlalo wekhomiti elwisa inkohlakalo eyezak, unkosikazi Lois Matanda Moyo ngabanye abakhangelelwe ukuxotshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usephe abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe inyanga eyodwa ukuthi baveze ama-account abo aphandle kwelizwe ngoba bengekela ukwenza lokhu amabhizimusi abo azavalwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 elibingelela nabalalela isiyamuzwa uWitness Dube. Witness Dube, ilizwe kasomuzi wakho ungathathi ilizwe ulenze umuzi okuthiwa ungabhanwa ngisebhukuthi ungangena emzini yabantu. Uyathi bantu abamithi ngaze silambe siyaxwadisa amagwadla silale, akulani ndaba lokuya emzini yabantu. Ilizwe kumele libe labantu ababuya bezotshala imali, ilizwe kumele libe abantu abazozingela ukuze libe le mali. Ulokhu kumkamnangakho ukuzigcoba lokukhetha icabinet and isadlala ngesikhathi 2008 likwenzile lokhu, akwenza umgabe lokhu bazigcoba benza okwabo bathi bona kabayincengi sadaki baphuma kwisadaki. Kodwa ekugcineni umgabe ilizwe khuma inhlabathi abantu sebeduleke eZimbabwe, kungasela lutho olungena eZimbabwe, kungasela lutho oluya kwenye indawo eZimbabwe oluphumayo. So kungokwethu njengoma manje sifana lebhodi phepha engasebenziyo ukusebenza eZimbabwe saphila leyo mpilo. Wabuya umnanga umgabe wazoncinga ukuthiwa ngirayi bahamba baxolisa esadaki e-EU baqalisa amanye amazwe balungisa izinto, wabuya azotshala imali. Ilizwe lavuka khwatho pidi zebengominisi, ilizwe lavuka abantu baphila impilo engcono. So wena kathesi ubona ungani konke likwenza liyakuqalisa yini? But ligcina lithambe vele likuqalisa ngewala. Siyakwazi ubuhlungu ukuthi khona iTriple C awina ama-MPs wonke, hayi lapho kule sanda sikaThixo vele ungabamba wena uThixo uthiangoswati. Bona umthulu bele mali ekhadripha kwagebhi izigodi wenzani, kodwa abantu bamfaka kudastibhini imali enganani elizwe ngumthufu and ekhawule yiye kuzwisa ubuhlunge kwenza ukhulume kubi ngebandla lethu awukakhulu. Kathesi kumanje lithenga ama-ajenti ethu lithi kathi athi abhadalwanga imali lizanika imali. Nxa silitshiye ukuthi nalokhu elibhizi disturb ibandla lethu, usoneni yena lo nikwa yini imali, ukhampeni enini wayethuleleni ukumangalela ugift kodwa semangalela ngoba yini elokhu elilandelela ibandla lethu. Right isadege kayisozikhulume lutho ngokhetho kayila mandla manje landelelani bandalela
ku Studio 7. Ngithangidlulise nami lo message ku oya kulo baba lo owefazi ukuthi awusebebuya futhi sebeza ngenye indlela eground sokuyigo ground phela lyasebenza sebetshintshe nje igama ngimuzwa lapho ekhuluma ngoChamisa ukuthi uChamisa utheni kuye lo baba yena akathathe le mali le abamnikeza yona ngoba siyazi ukuthi uyayiluqhuza imali oyinikezwa ngama backdoor ngabo Obet Mpofu abayithwala ngamasaka abehamba bethenga abantu Obet Mpofu enikeza nabo Senzo Thabangu bonke labo soneni moyo bonke laba bayinikezwa ngobet Mpofu kunini hambe zama baningi abangayithathiwe abathi ngoba le mali ingcolile iyinyembezi zabantu kodwa bona bayithatha labo befazi nalaba boSenzo Thabangu bakhona bosoneni bayithatha le mali zinyembezi zabantu abantu bebulawa bona bethatha imali bethi upresident wabo naye sithi upresident wabo nomnangagwa njengoba labo bethi upresident wenu bethi uChamisa owabo ke umnangagwa elezandla ezigcwele igazi umbulali ongaka
bonga studio 7 siyabonga studio 7 kodwa izanu PF nanko ke sibuya kathesi ngolaka lonke sifuna ke kathesi imali yabo ababethenga ngayo amachikenini ngokuthumela amapholisa emgwaqweni kambe kusasemasinya kanje so amapholisa asegcwele emgwaqweni asengabopha izimota esenzani konke konke amapholisa avele sebhizi egijimisa izimota phela nxa kuyukuthi babe bathanda abantu ababuye la amathikenini angikhona phela bebanike futhi abantu sibone bebanike phela abantu siboneke ukuthi bayathanda abantu ngoba kathe sibona naku kathe sibayenza ama-birthday besitshengisa ama-birthday abo ukuthi ngoba bafakalana ama-picture emakhekheni thina kasingeni indawo emakhekheni abantu ama-birthday nabo la abayenzekanayo thina sifuna ukuthi iZimbabwe ilunge ibe right umnangagwa kakhiphe amapholisa akhe la nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so akhiphe amapholisa emgwaqweni lapho ayekele ukusihlupha amapholisa emgwaqweni lapho ukwenzela ukuthi lathi sibe le mali ngoba ngeke abantu bebe le mali nxa amapholisa egcwele emgwaqweni angabophi abantu abadinga imali nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so abantu bazama ukuthi bezakhele ilizwe labo bethole phela okokudla kodwa nakho phela lawa amapholisa agijimisa abantu abangasomasela ayekela lawo masela
yee sanibona enkundleni ninjani basakazi nabalaleli namhlanje ngithe nje angeke ngithathe leli gqathu leli thuba ngiqondise kubasakazi ngithi kani basakazi nikhetha kanjani abantu abethula imbono ngoba sekunabantu abacishe bakhulume zonke izinsuku labantu laba babili impela nje uthi usalalele uzwe gum shalelele hawo basakazi uthi usalalele njalo uzwe hi sanibonana enkundleni yini njani basakazi hayibo bakwethu siyacela basakazi siyazi sengivele ngizikhumbulela iZanu PF leRigaya ebusa ngenkani la ithuba leli ngela wonke umuntu nxese kubafowethu anginisoli kodwa ke abasakazi ibona okumele badlale indima yabo kudlale wonke umuntu uma kudlale wonke umuntu ngizobathi ukubaqamba amagama uMantsheza nalobaba lo uthi gqumgqumshelelela noMantsheza hayi siyacela basakazi siyacela impela sidlalweni sonke ngamathuba ngokulingana sidlalweni sonke sinama complain sonke siyakhala sinembono kodwa siya record imbono yethu ayidlalwa ngiyabonga
Studio 7 ninjani bantu abahle bantu abalungile sikade sihlupheka uNkulunkulu wathi hayi kodwa ngiwa nani ngivuka kwehluleka okuyizidlamlilo lokho ukuthi khona kwenzeke ngendlela okufuna ngayo ake basichazele nje kanye ukuthi ngapha ngasesindebeleni umphumela asebeke bawenza yiwuphi kuyabe kulokuthi wabhambelene zano kubhambelene zano ayikho lento le into nje sithi pasi nezano sikhathele ilodoti sikhathele ilamanyala sikhathele umhlaba wonke lo sesaba yingoma mazimbabwians umhlaba wonke hayi safa mani hayi wemnangagwa akusuke lapho mani usuziyasinukela hawu iZimbabwe yanuka ngezano kanti senzeni hayi nkosi yami hayi sikhathele bo lo khuluma ngegajeni ukuya benyathi indlovu ezidla ekhaya niyangizwa nani dabuka le emaphisa
salibonani we-studio 7 lonke bakuthi siyalithanda lonke ngendaba elisinikeza zona shuwa siyabonga ngani inkosi ngalibusisa mina ngithanda ukukhuluma kubaba lo koti yena sadliwa ubaba lo ukhuluma into ayaziyo yini kumbe uyacabangela kumbe we wezwa yena wayengazi ukuthi kuhamba njani okokhetho baba khuluma into yaziyo xa unika igunya izano sithi wena lasadliwa thina nge 1 million kumbe uthathe 2 million uyinika izano i 2 million yenu yesisi uyinika izano uyaburayithi kuhle yini ekhanda lakho wena baba
Studio 7 Studio 7 mbingelele basakazi ngoba lengathatha ihlangothi indaba imila ngibuza ukuthi ngoba abantu laba sebewinile right bazimisele ukwenzani ke ukudla kodwa umnotho futhi leminyaka yonke le khona ikuyini abazokwenza ngoba lamanye amazwe kungenabumbano belibandla elingcolileyo ngimse ngikhala kakhulu mina ngalo witness to be all ulabantwana lapha khona unomfazi labantwana ukuthi mbezithinte ingane zakhe yazi kulezifebe ezifebayo ngomzimba kodwa asibo bodwa ababizwa kuthiwa izifebe lasema-church emabandleni kulezifebe esihamba ngamabandla amaningi zikhonze lapha zingazi into ezidinga uNkulunkulu emunye kuyafana nobaba lwabantu witness lo angazithini ingane zakhe lo uyisifebe samaphathi ende into lena ayenzayo angazi ukuthi ubaba lona phezu kokuhlupheka kungaka akade sikuyikho sikhuluma ngezalo PF namhlanje nguye osejikela encoma ngenxa yemali engcolileyo kodwa hayi ngiyabonga umthimbano ufaka siwela belibambele ingatshoni kukhona labo ozobavelela phela bangayidla imali benothi bebe right kodwa ekugcineni kukhona onamandla ungamjwamula achiye lo mnotho wakhe lo abambuluza ngawo bewuchiye la emhlabeni usayodliwa ezinyoni
sanibonani kwistudio 7 uPaulo Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nayikude yami lenxa ingadlala amabe sebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyeli lo angasithwalisa nzima fanefanele ziphutha ntoni bethwele nzima so ebuye futhi ebuyele asiyacela badala bona neplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima nokasikhwane zithi nekuba ama-foreigners mjokoda nxayezami
Alawuke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu 1 202 465 0318
ngatholo no Peter ngatholo no Tom ngatholo no John.
Umjolo ingoma ka Page hamba lo Sidala B besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 lamhlanje ntambama, njengalokho esikwenza nsuku zonke. Asidibanini njalo kusasa.